okwenzakalayo ukuthi bayabuya ebusuku babutha amadonki abantu bangavuka ekuseni sibethola amadonki kase kwamanye avulelwe ezibayeni amanye akhutshwa ezinsimini kuqunywe ifence amanye athathwa emadlelweni thathwa aqhutshwe ngobusuku ehanjiswa khona lentingwe amasela so abantu mase bevuka ekuseni ukuthi kahle bavuke belandele impahla zabo ezijontshiweyo bawutote umzila uzuye ngena entingwe bangafica into zabo ukuthi bazithathe into zabo amasela lawana sebebizana bachayelana amakhwelo bachayelana amagabha baphuma emizini bonke behlasela abantu bakithi abazobutha into zabo ezijontshiweyo sokwenzakale kaningi sibili umnyaka ophelileyo babahlasela abalimazi abanye basilela ezibhedlela abanye lakathe sibayizilima belinyazwa khona lentingwe amapholisa ayakwazi khonokho abakathe silokho okwenzakeleyo kweviki yona lephelileyo bajontsha idonki zakochabango thatha bahamba lazo idonki zakochabango inkalakatha emdudla idonki zakochabango ngabona nguye yedwa umtade eseselela amadonki angananngcono amaningi sahamba entingwe so bawangxamile bawathatha bahamba lawo khonale bavuka kizakhamizi zaqoqana ukuthi asilandeleni amadonki ethu madoda siyencedisa imuli yakochabango hayikho ke bafike bahlangana khona lo dubo atshaywa kabuhlungu balimala omunye waze waqamuka isandla ngabona usempilo so esibhedlela fakwe lamaplasti ezandleni la chaya bechaya idongi bechaya ngezavutha abantu bentingo bachaya ngezavutha chaya ngezigodo ngabantwana kwabo ngabafana kuncane lokhu kuyabe kulandela oyise ngemuva kuquma izigodo ngamahloko kubaphosela udobha amatshe ezavutha kubaphosela ukuthi balwe phambili ngayo yilo uhluphe esendlangane lalo lapha sokunzima sibili angikwazi ukuthi kati imihlolo bani le engiyibonayo
manje ngokubona kwenu libona ngani ngabantu abavela ngapi abadabuka ngapi abayenza ubusela lo
abantu laba babagande asiphumputhi asicabangeli ngabantu bentingwe ngoba zonke izifuyo zethu zigcwele khona ngayo indawo leyana ebahlala abantu bakhona bahlala bavumelana ukuthi singamasela sonke la sihamba sitshontshe izinto zabantu zingangena lapha kula muntu ofuze abuye ezosingenela athathe izinto la amapolisa bayehluleka ukuthi bangene khona ngayo indawo enzima kakhulu baba isigaba sonke ogogo bangikhona okukhulu bangikhona ngamasela wodwa kumbi imize ngasomaseli ngabambili bemthathu kodwa ke yazi la ukuthi kuthiwa khona zonelwa mvuyinye sisithatha isigaba njengesentingo sithi umuntu wonke lenkukhu zabo lembuzi zabo konke ngamasela ungangena khona ungaziwa udinga isifuyo sakho esingene kuleyo ndawo usoze uphume uphila ngoba lo mnyama uyaphuma ufile usuyisidumbu
maningi okunganani amadonki asetshontshiwe
amadonki asetshontshiwe inani babagande ngingakutshela amanga engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu aliningi kakhulu mina ngedwa personali njengokansila abantshontshela ngunayi bavule ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki ngunayi amithiwe ngabona ayengu-5 kutsho ukuthi 9+5 afika azalwa khonale abangaki 14 amadonki abanjontshela wona mina yimi ngedwa engikwazi ukuthi ngatshontshelwa amangaki umuzi ngomuzi wonke olamadonki edonsa akula muntu oledonki athathwa wonke abanye bethathelwa 10 abanye bethathelwa 11 abanye bethathelwa 15 abanye bethathelwa 20 abanye bethathelwa 3 abanye bethathelwa 2 abanye bethathelwa 1 wonke amadonki akusela donki batshontshe indawo zonke baze bayingena konke kubonesigwe mhlaba uyatshisa domlanda bachapha umfula ugwelu bayetshapewa mawolokohlo batshontsha simana makoronga nkuba akula sigaba abangafiki kiso izinduna zokutshontsha amadonki lezo.